Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mpandula 2021 uProphet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufundise abahluleli abathupha munye ukuqala umsebenzi emtholandaba waphezulu owe-High Court. Iphendukile imidlalo yenguqu yemncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup efe yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende uyathokoza kwamagama nesivuno sabalimi salonyaka esithi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo njengohulumende ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni. Umsekeli kamongameli uveze injabulo yakhe evula okusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi owenzelwe embukisweni omkhulu wezokulima elizweni oweHarare Agricultural Show namhlanje. UChiwenga uthi bakhangelele ukuthi ngokuphumelela okwenze inhlelo zabo zokulima ebeziphathiswa nguhulumende ezifana lolukamongameli lokuphathisa abalimi ngenhlanyelo imvundiso lokunye okokulimisa olwe-Presidential Input Scheme lonyaka kuza kwengeza idlabuzane labalimi ukuthi bathuthukise umsebenzi wabo okwezinga laphezulu okuzadala ukubana isivuno somnyaka uzayo sikhuphuke ukwedlula esalonyaka. UChiwenga uveze ukuba uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukubona ukuthi abalimi bayaphathiswa ngazo zonke indlela ukuze kwehliswe inhlupho abahlangana lazo emsebenzini lokuthi bahlawule intengo engcono lapho sebethengisa isivuno sabo bathole inzuzo yokunakekela imuli kanye lokuyathenga okokulimisa komnyaka ozayo. Kodwa waxwayisa abalimi ukuthi mana kumele baqakathekise umsebenzi wabo basebenze njengabantu abaqhatshiweyo hatshi ukutshona besiyazingela umvundla kumbe ukuyagebha imbeba emapulazini abo njengalokho okwenziwa ngabanye.
Government is alive to the fact that farming is a business. As such, necessary adjustments will be made to producer prices of various crops in line with changes in the macroeconomic fundamentals and timely process payments to farmers. It goes without saying that our farmers need to be adequately incentivized in order to ensure sustainability and growth of the sector. This is what we will do on our part. But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels since that land must be worked upon. So this is why we say we want cooperation, we want coordination, we want everyone, every stakeholder in the agriculture sector to take part in the development of this country. Agriculture is a business.
UChiwenga uthembise abalimi ukuthi iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown zizayekethiswa ukuze bengabhekani lenhlupho lapho sebehambisa isivuno sabo besiyasithengisa emikambo leziphaleni zelizwe. waxwayisa osomabhizinisi abathenga lokuthengisa imali emkambo ongekho emthethweni esithi bazajeziswa kanzima bengabanjwa. Ucine ngokukhuthaza osomabhizimusi, abalimi, abembayo, labanye ukuthi basebenze ndawonye ukuzithuthukisa ngokwabo okwezinga laphezulu okuzakhokhelela ekuthini bathuthukise umnotho welizwe. Phakathi kwabantu abahlolwe izolo eZimbabwe kutholakale abaphezu kwamakhulu amathathu 345 bele COVID-19, kwathi abathoba 28 babulawa yileli gciwane. Okwamanje ilizwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba yizigidi ezedlula kancane ezimbili. 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umahloli omkhulu eZimbabwe uJustice Lukumalaba namhlanje ufungise abahlolele abathoba munye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu u-High Court abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvivinywa yikomishini ebona ngezemithetho iye-Judicial Service Commission. Abafungise ukuqala ukusebenza emthethwandaba we-High Court ngababalisa uMnumzana Rogers Manyangadze, Joseph Chilembe, Wongani Ndlovu, Samuel Deme, Mnamato Mtebetsi, Nevakatiyo, Elijah Makomo, lamakhosikazi amabili uCatherine Kate Bach Mzawazi noLucy N. Chipo Mungware. Abekomishini elawula abahluleli bemithethwandaba e-Judicial Service Commission bathi ukuqala umsebenzi kwabahluleli abatsha laba kuzanceda kakhulu ukwehlisa umthwalo womsebenzi wemithethwandaba obungasahambi kakuhle, ikakhulu ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini phansi kweziqondiso eze-lockdown zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kwabahluleli abatsha laba, ababili babo kuphela ngabesifazane. Bathe bebuzwa abe-Judicial Service Commission ukuthi kungani abesifazane bebalutshwane kangaka, bona bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lwabo lokudinga abahluleli abaningi. Ngakho ke uhlandla elilandelayo, mhlawumbe inani labesifazane lizabe liphezulu ukwedlula leli hlandla. Abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhuphula inani labahluleli bomthethwandaba we-High Court kwaba ngamashumi amane lantathu, abalishumi lasikhombisa babo kungabesifazane. Edaleni laphezulu ele-Supreme Court kulabahluleli abalishumi lambili, abahlanu kuphela kungabesifazane. Omunye wabahluleli abafungiswe namhlanje nguJustice Samuel Deme, owesilisa okhubazeke emehlweni. UChikwana wamukele ngenjabulo ukuphumelela kwakhe ekuvivinyweni ngabe-JSC, esithi lokhu kwenziwe kulandela isisekelo sombuso welizwe esinika ithuba lelungelo kwabakhubazekileyo ukuthi bengachiywa phandle endabeni ezinje. UJustice Deme uqhubeke ethi ukuphumelela kwakhe ukukhethwa kuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba waphezulu kuzanika idlabuzane kwabanye abakhubazekileyo ukuba basebenze nzima ukuthola amathuba anje, hatshi ukumelela ukukhangezwa. Abenhlanganiso elawula umsebenzi wamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe bathi ukwengezwa kwenani labahluleli kulinyathelo elihle kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amajaji lawa asebenzise ubungcweti babo ukwahlulela amacala, kungabi lokungenela kwezombusazwe emsebenzini wabo kumbe ukukhangwa ngemali ngabosomabhizimusi loba kudinga ukufumbathiswa. Izakhamizi zenkayi zithi kusobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuphutshisa uhlelo osolwe lesikhathi eside lwasungulwayo olokulungisa imigwaqo osuka enkayi usiya kobulawayo lezinye indawo, lanxa esithi kuzalugqiba. Mpati ndambo kakulu mende ubona ngeze mali mnumza na Mthuli Ncube. Usanda kujela iphephandaba ye-electronic ukuthi wakhiwa kumgoqolo kuyingxenye ezinye zenhlelo ezimqoka zikahulumende aziqhuba esigabeni seMathebeleland North. Uncube uvumele ukuthi ngempela uhlelo lolu olwasungulwa ngomnyaka ka-1993 kwakumele lugqitshwe ngomnyaka ka-1999 njalo uyazwisisa ukukhonana kwezakhamizi. Uthi lanxa uhulumende kamongameli Mnangagwa izama ukuluphutshisa, impahla zokusebenzisa zike zasilela okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, osithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Abednego Bhebhe, isakhamuzi seNkayi njalo oke wamela iNkayi South edalela ephalamende.
Uyatsho lokuthi ukuthathi yena from 93 kusiya fika 99 fanele ngaso walungiswa waphela. Kwakuyigovernment yeQuet eyayithena izancedisa uhulumende weZimbabwe ukulungisa lowo mgwaqo. Kodwa igovernment yeQuet yagcina iphuma ithiya ngenxa yokuthi igovernment yeZimbabwe kayizange yenze into okwakufanele izenze ngesipho leso eyayisinikwe igovernment yeQuet. Uzananzelela ukuthi ngaso sonke isikhathi ama-election esenuka santungwana, izanu iyasukuma ime itimpo ikhulume izinto ezazi ukuthi ayineke yazenelisa ngoba ivele siyehlulekile ukuzenelisa. Bakhuluma kunje nje ngoba sebezwe sesiqala ukukhuluma ngomgwaqo weNkayi nesimo esiyiso sona. Sebebona ipressure isikhona, sebezama ukuresponda ngokuthi bakhuluma ukuthi bazawulungisa. Angiboni bekwanisa ukulungisa. Umgwaqo weNkayi ungaphela kuphela nxa sokungene uhulumende olozwelo labantu. Wena wakubona ukuthi umgwaqo uhulumende onguye sibilotela ukhokhela abantu ayethatha ubu alufake phezu kwetarati senungisa umgwaqo, awubona ukuthi ngumhlolo wona lo?
Ungathi kukhona umahluko owake waba khona yini? Sezwa abanye ephalamende besithi umgwaqo weNkayi leKhwekhwe usungcono.
Engingathanda ukukutshela abalaleli sithandekele ukuthi ngivele eNkayi ngesonto, bengihambe ekhaya nge-Thursday, ngicine ngihambe kunyanga ephelileyo. Ukugreda ababekwenzile babethethe ubhuqu balufaka emgwaqweni. Ngokuhamba kwezimota isikhathi eside, just 1 month, amagodi abamapotholes akade ngisithi bavalile asevuleke asekhamisile within a month. Kodwa nxa usizwa bekhuluma bazakutshela ukuthi millions and millions of US dollars worth angenile kona lwana umgwaqo befaka ubhuqu abalifake emgwaqweni nalana. Mina ngibona ngani abakhuluma yindlela zokuvala ukudla imali abakwenzayo, ngoba angisiboni isizathu sokuthi uhulumende angathi elama options anjengokuthi build on and transfer babe belokhu besithi bakumelelwe yena ukuthi aze alungise umgwaqo. Ngibona ngani nxa bengatenda akhona ama companies angenza i-build on and transfer yomgwaqo lwana afaka ama toll gates, abantu bahambe kuhambele. Kakudingeki ukuthi kuze kube nguhulumende onguyosebenza. Umgwaqo lwana kule 2 kilometers ekade zisuka eQueens zisiyabambanisa i-bridge le-Lenwith. I 2 kilometers weziyana zaqalisa ngabo end of 2016. Kwaphuma umgabe zingakapheli i 2 kilometers. Kuthethe uMnangagwa another 4 years ukuthi azaqedise i 2 kilometers ezazivele zijiwe ngumgabe. So if it takes uhulumende 4 years ukuthi alungise i 2 kilometers, sure lumgwaqo uzaphela nini? Uyaphela mzwana kutheni? Okumqoka ngokuthi bathe bona sebevala umgwaqo lowo ngobhuku, sokuvuleke sokukhamisile kathesi, kodwa imali eningi ihambile. Sekukhulunywa ngomgwaqo nalowo ngoba ama-elections ka-2023 aseseduzane, yikho sokukhulunywa ngawo. Babona futhi njalo ukuthi ngenxa yokuthi umgwaqo lowo usemlonyeni yabantu uvele uzabadlisa, kodwa this time mbonani kuzaba zinyanyana. Ngoba eqinisweni uhulumende kaMnangagwa ukhuluma amanga uthi i-economy yeZimbabwe iyaimprova, kodwa nasi kubonisa kumabhizinesi izisebenzi ezihwale zihola imali eziphilisayo kazikubona. Abantu indlela abaphila ngayo yilokhu isiba worse than ababeyikho khona. Kulumele ukuthi ngoba ama-elections aseduzayo.
Lo bekungumnumzana Abednego Bhebhe, isakhamuzi seNkayi njalo owake wamela iNkayi South edalela ephalamende, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum kanye la kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala amanye amazwe. Umongameli Mokgweetsi Masisi wawele Botswana ngolwesithathu ugcizelele ukubana kuqakathekile ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe. Uthi izijeziso zomnotho sezidale uhlupheka ikakhulu ebantwaneni, abesifazane kanye labadala eZimbabwe. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Khuluma lentatheli izindaba eHebron ngolwesithathu uMasisi uthe kumele amazwe angentshonalanga ayiwo afaka izijeziso zomnotho acabanga abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Uthi izijeziso zomnotho ziphazamisa impilo yeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane nokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19.
It also was a call for the international community to end sanctions against Zimbabwe, particularly in the face of COVID, because it's the children, the women, the elderly.
Lubizo lokuthi amazwe angentshonalanga yesule izijeziso zomnotho azifaka eZimbabwe ikakhulu kuyisikhathi se-COVID ngabantwana besifazane kanye labadala abahluphekayo ngenxa yezijeziso. Kungaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe iphume kubunzima obulethwe yi-COVID-19.
Kodwa umnumzana Ngqabutho Mabena oyibandla leZimbabwe Communist Party ekwele South Africa uthi akumelanga kugconwe izijeziso zenotho ngesimo esikhona eZimbabwe.
Sekugcizelelayo ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe kakwenziwanga ukufaka ama-sanctions, ngoba umnotho weZimbabwe uqale ukuwa ngo-1991 kufakwa Economic Structural Adjustment Program. Sithe sifika ku-2001 lapho kwangena khona izidera, umnotho wakithi wawuvele usuwile kakhulu. So umnotho kawuyiswa ngama-sanctions, wawuyiswa ngama-bad policies ayefakwa nguhulumende obusayo. Kodwa ke sihambisana lalokho okukhulunywa ngabakhokheli besadak akuthi ama-sanctions kumele aphume.
Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe o-United Nations General Assembly eNew York ngolwesihlanu ukhuthaze amazwe afanele United Kingdom kanye leMelika ukuthi yesule izijeziso zomnotho ezethiswa abanye eZimbabwe. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane seZimbabwe eHebron uthi uvumelana lo Masisi ngoba izijeziso zomnotho zilimaza abantu kazana zitshiya phandle labo okuthiwa kumele zibhekane labo.
Mina lana ngiwabona ama-sanctions ukuthi enza, and the guys also who are targeted labo, they don't feel the pinch. So basically angezelela ubuhlungu belizwe obukhona elizwe. So if the outside world could have abantu beZimbabwe at heart, bakuthipho ngama sanctions lokho ngiwavele kubulala uZulu, akubulali labo bantu, ngolabo abantu vele abathatha imali, bathatha imali eningi kakhulu, eningi kakhulu vele ama sanctions laba afakileyo.
Amazwe angentshonalanga wona ayala ukuthi izijeziso zomnotho zilimaza umuntu kazana ngoba zayitheswa enye inkokheli yeZANU-PF kanye labanye abalobudlelwane lombuso. Kusenjalo eleBotswana selibumbe ikhomishini ezacubungula uhlupho lokuntshontshwa kwenkomo emzini esemngceleni leZimbabwe. ELeBotswana lithi abeZimbabwe babantshontsha inkomo lezi. Umongameli Masisi ngeviki edlule uthembise ukubumba ikhomishini ezabona ukuthi udubo lolu lungaqedwa njani kulokufuthelana emzini esemngceleni lapho sekubulewo oyedwa Zimbabwe ucatshangelwa ukuthi lisela lenkomo. UMasisi uthembise ukuthi kasuka yekela abantu bakhe bephile njengesiphephelo elizweni labo lapho okubika izinye izakhamisi ezidele imizi yabo sezisesaba amasela enkomo. Kodwa abanye bathi udaba lolu kumele lukhanyelwe ngelihlo elibukhali ngoba kulolunye olusegudwini lapho iBotswana idubula inkomo ezingena zivela eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiHebron kwele Botswana.
Isikolo isinceda abantwana abaswelayo abafisa ukwenza izifundo zaphezulu se-United States Student Achievers Program, USAP, Community School eseZimbabwe sesidinga abazangena kuzifundo ezijiyeneyo ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano kuhlanganiso ye-Education Matters uthi kumele abafisa ukungena ku-ESAP Community School eseduzane leGoromonzi basebenzise ubulembu be-internet kukhasi lesikolo lesi bafake izicelo zabo zama-applications kungakedluli umhlaka 8 wenyanga ezayo. Unkosikazi Mano uthi abafisa ukukhuluma labo enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp ngodaba lolu kumele basebenzise inombolo ezithi 263-771-02-1511, 077-102-151. Balakho lokuya emahofisini eMelika kobulawayo eHarare lezinye indawo. Nkosikazi Mano uphinde wathi abantwana abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bayancediswa isikolo lesi. UGibbs Dube uxoxe lo Primrose Magutshwa owafunda eNjube High School osefundela ukuba ngunozindaba esikolweni se-USAP Community School.
Ukuthi ngize ngithole i-application form yesikolo lesi ngasendelwa ngumngane ku-WhatsApp and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta and then ngabhala ngaphena amaphepha ami and then ngase ngihamba ngawa faka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha e-North American Space Flowayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wenzwa njani sutheli?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha kimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lo lwazi oluningi ngesikolo.
Ye Primrose, nxa sesikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyiyo lokuthi ukuthi uzefika khona kuba nzima kakhulu, so abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwakhe?
Yeah, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship leso abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School njengani. So khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngani. So kunjalo kula bantu abakhona abavela emakhaya laba abahamba benika abantu ama-application.
Yes, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungena? Batshela abantu.
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ungubani, uvela ngaphi, ufunani, yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ucine ukungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka wakuphendula wayenza ama-interviews? Akubatshela bani?
Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo October and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November, yikho lapho engahamba khona ngaku-interview ngemva kwesikhathi eside sibili and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kukuyenzakala khonokosuphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi ma yenza into yakhe afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu engazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebona ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
UPrimrose Magutshwa owafunda eNjube High School usesikolo se-USAP Community School ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGoromonzi. Kwezemidlalo, isiphendukile imidlalo yenguqu eyomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezishiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ndokule mjalu iskombisa na mshaa enkezu echibuku Super Cup njalu lewe kale useni nyehola le chumilanyi ipele ganji enkuljeni National Sports Stadium ika mbule herenta wazilibwa mchigilopa nga 0-0 leleze PC Karipa esakuva ika mbule Krenpon Bullets libwa mchigilopa nga 1-1 lele manika Diamonds gutiele triangle lengeze Platinum Stars wanavyo mchigilopa nga 2-2 mjalu nuzalilwe enkuljeni mandava begulo mjalu woto angehola la ukala emine obupakatikwe ika mbule Chicken Inga nyelene gula wa OECT wanaoza enkundleni yepower fields njalo ofike emaphethelweni iqembu le-Chicken Inn lingqobe nge-2-0 limpumela itsho ukuba iqembu le-Chicken Inn selifinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano wechibugu okuyisimo esijabulise kakhulu umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas.
Ngithanda ukutshayela ihlombe abafana bami ngowenelisa ukubuthelela imiklomelo elithumi ebesiyidinga ukuze sidlulele kusigaba esilandelayo. Asidlalanga ibhola elinathisa amanzi kodwa okuqakathekileyo ukuba senelise ukudlula kusigaba esilandelayo ngoba sivame ungaqhubi kuhle kumncintiswano wechibhuku. Kusase lo msebenzi omkhulu kodwa esibhekane lawo ngoba abadlali bethu abakabi sesimeni okumele babekiso.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi abafana bakhe badlale kuhle noma nje benqotshiwe.
I think in terms of performance we are better than them. The only thing that they did is
ngokubona kwami sidlale kuhle kulabo kodwa okudala umehluko yikuba bona benelise ukuhlohla njalo yinto elungisekayo leyo.
Emidlalo neqale ngehola lesithathu emini ngaseNational Sports Stadium iqembu leDynamos linqobele yada nge-1-0 okutsho ukuba selile miklomelo elithumi lesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo njalo lalo selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emidlalweni okusenkundleni emandaba iqembu le-FC Platinum libhaxabulele wawa nge-4-0 ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe lama-Mighty Warriors linqotshwe nge-3-0 leTanzania. Emdlalweni walo wokuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA ophutshelwa elizweni laseSouth Africa, iqembu leZimbabwe leTanzania kusifaya sikaGroup B ndawonye leBotswana kanye neSouth Sudan. Njalo emdlalweni wokuqala namhla ekuseni leBotswana litshaya leSouth Sudan nge-7-0. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela
Msekele kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Lukumalawa lamhlanje ufundise abahluleli abathobami nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu oweHigh Court. Siphendukile imidlalo yenguqo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup esoyaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Silugqiba-ke lapha
uhlelelivalelisayosithi
asidibaneni
sasa ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.